sizimisele ukusebenza ama bills azathebla kithi Senate iPVO bill iyeza phindi chike futhi ngoba izange ithebule kahle kuqala izwi ithebule so hayi ngiyathemba ukuthi lathi njengama senators sesizimisele ukuthi sikhangela le PVO bill.
Yes, siyabona njalo kulabanye abathi kumele kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukuze umongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeke sembusweni ngaphezu kwe-2028. Lokho asikuboni phela kukhona khonapho ilingane zakhuluma ngakho. Lizakwenzani ngakho?
Kuyinto enhle ukuthi siyakubona ukuthi into engekhoyo engakabuyi kithi njengephalamende engakabuyi kithi officially. So imibuzo le mayibuya iba nzima ukuphendula ngenxa yokuthi into engakabuyi kithi. Kodwa asithina njengebandla. Lokho esimile ukuthenini asivumelane lokuguqulwa komthetho sisekelo welizwe.
Yes, siyabona ukuthi nxa kupasiswa imithetho khonapho emadale enu ikakhulu idale le-senate ngathi udale le-house of assembly kumele kuqalise kuhluzwe khonokele kumele likuhlolisise kwenziwa njani nxa ungasitshela ke ngokuhambo lwangkhona lokuthi umthetho ubunjwa njani.
Hayi, umthetho uyabuya uqala khona kudalelele ele-parliament esitho ne-house of assembly oyilower house. Yikho abaqala khona baqale bakuhluzisise kuye lasebantwini kuyebuzisiswa futhi abantu umphakathi ukuthi kulo mthetho lo onje liwubona njani. Usenzwa yi-committee yabi-responsible asithi yi-health committee xa kuyukuthi yi-bill on health. Bazaphuma baye ngaphandle bayebuza umphakathi ukuthi sesifuna ukuthebula umthetho thizeni liwubona njani. Umphakathi ufake la umbono wawo yiwumsebenzi we-legislature uyabuza umphakathi bese uphenduka futhi ubuye sebebisa iripoti ukuthi ayisihambile umphakathi wona uthi bese kubuya futhi lathi esenate lathi sifake futhi uvo lwethu sincedancedise sikukline singene kuma-committee stages lapho okufika khona ukuthi kubunjwe kube ngumthetho.
Ye kule committee leyi iJustice and Legal Affairs omela ihlolisise umthetho obunjwayo yona ingena ngapi khonapho?
Ingena kuyo yonke imithetho bale mvumo ukudla wabacwangisise ukuthi umthetho lo nje obungena nje wena be-committee yeJustice ne-Legal ne-Parliamentary Affairs. So kutho ukuthi bona bagombolozele konke yonke imithetho yibabangani iyabe ingaphansi kwabo beyikhangelisise.